Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo womhlazi kuthuma basa 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
indaba leyi siyayamukela ithatha njengokuthi imikhuleko yethu izwakele.
Abakubhizimusi lokwethekelelwa kwelizwe bathi ukusungula uhambo lwendizamtshina yakwele Germany iEurowings efike edolobheni leVictoria Falls yona le iviki kupha ithemba ilizwe.
Kulokhu kuqalise impi yeUkraine leRussia, izinto ezitolo intengo yakhona kayibambeki.
Ukuqonga kwentengo ezitolo kufika kusibanga esikude ngesikhathi uhulumende sekweze imbadalo yentuba zomgwaqo ama toll gates, osekubangele ukuthi impilo ibe lukhuni.
Nxa ngingadobha nje ibhinga indlela itrend yakhona ukuba yineck to neck competition khona kuyana, hayi kuyinto ethusayo kakhulu le.
Kambe kuyini okubangela ukuthi izigaba zeMandebeleni zivotele ibandla leZANU PF kulamabandla aphikisayo? Liphuma lendaba lithone lendaba, siza kuzwa konke lokho. Amabutho akwele Russia ayithumbe inkampani yamandla enuclear abikwa ahlaselwa zinhlansi zamandla la irradiation. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Lokwethekelelwa kwelizwe bathi ukusungula uhambo lwendizamtshina yakwele Germany iEurowings lokufika edolobheni leVictoria Falls kupha ithemba ilizwe. EuroWings ifike okwakuqala edolobheni leVictoria Falls ngemva kweminyaka embalwa kuyona le iviki ngolwesithathu. Kube lo mcimbi wokwamukela lindizamtshina okhokhelwe umphathintambo wezokuthwalwa uMnumzana Felix Mona. Ingcwethi zithi lokhu ngokwakuqala ukuthi imizamo kahulumende yokuhuga amankampani akwamanye amazwe ukuthi asungule amabhizimusi elizweni ephumelele. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zedolobho leVictoria Falls, uMnumzana Kelvin Moyo, othi bayajabula ngokwenzakeleyo.
Indaba leyi siyayamukela ithatha njengokuthi imikhuleko yethu izwakele ekuthini uhlupho ekade silalo eVictoria Falls, njengoba sazi ukuthi kuyindawo ethembele kuzethekeli ezivela kwamanye amazwe ukuze thina sithole ukuphila lokuphilisa izimuli zethu. So isenzakalo lesi mfowethu uzathola ukuthi yinto ekade siyikhangelele, yinto esibona ngani ubungcono bethu lokuphila kwethu. Lemsebenzi eyayiphelele odadewethu labafowethu obaba bethu labogogo bethu ubona ngani kungaba lobubelo, kungaba lobungcono. So kuyinto eyamukelwe nguZulu wonke okuhlanganisela izakhamizi lama business community engathi ama stakeholders eVictoria Falls. So kuyinto esijabulisileyo kakhulu, esithokozisileyo ukuthi umhlaba loku usakwazi ukuthi kule ndawo ethiwa iVictoria Falls indawo elakho ukuthi izethekele zibuye zizobona umfula, zibuye zizobona na izinyamazana. So kuyinto enhle kakhulu, siyakubongela lokho okwenzakalayo ukuthi at least sokulendlela ukuthi abasethekelela bayebuya direct bebuya eVictoria Falls, not only in Zimbabwe but eVictoria Falls.
Kuyathembisa yini ukuthi sizabona ezinye indizamtshina za kwamanya mazwe lazo zibuya khona ngapho e Victoria Falls.
Mina mangikhangele kulesi senzakalo esenzakeleyo mbona ngani kuyisenzakalo engingathi sizavisa iconfidence kwamanya mazwe akade kwamanya mazwe kumbe amanye ama companies akade engakhangeleli i Victoria Falls singathi njengendawo engaba indawo elungele ukuthi ibuye indege kumbe indiza mchina ezinkulu ezifana nale ebuyele eVictoria Falls. So ukuthembisa ukhanya kuyathembisa sibili kungenxa yokuthi njalo even uhulumende ungani uthe wathi abazayo abasethekelelayo abalakho ukuthi kube lendingeko yokuthi kusamele bebe le singathi mandatory negative vaccination certificate ezakwenza ukuthi izethekeli zethu eziningi bezingabuyi ngenxa yakhonokho njalo kuyikuthi bebengakabi kwazi ukuthi lumkhuhlane usamemethekile yini but njengoba sazi ukuthi Victoria Falls especially eZimbabwe yiyo eyaqala indawo eyaqala ukuthi ichu ukuthi ekuhlatshweni kumbe ama vaccination ayenziwa aqala eVictoria Falls so siyabonga kakhulu lokho kwenzakale and njalo kuyatshengisela sibili lokuthembisa ukuthi hayi abanye bayabezabuya njalo ezinye indiza mchina zizabuya ngoba le ndiza mchina so ndiza mchina encane ngenkulu yazo enze yanika iconfidence kulezi ezinye ekade zingakaboni iVictoria Falls as a safe destination ukuthi beze lezethekeli esizikhangile.
Umnumzana Kelvin Moyo isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zedolobho leVictoria Falls. Lezinara solukhweze imbadalo yokwedlula kuntuba zomgwaqo ama-toll gate. Imota encinyane isizabhadala amadola eZimbabwe angamakhulu amathathu $300 isuka kumadola angamakhulu amabili lamachumi amabili $220. Amabhasi asezabhadala imali engamadola angamakhulu ayisithupha $600 wona abebhadala amadola angamakhulu amane lamachumi amane $440. Lesi sibonakaliso nje kuphela sokukhwela kwembadalo lentengo osokuyinhlala yenza. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyibulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube yena othi izakhamizi ziyakhala ngokuqonga kwentengo ezitolo.
Kuloko uqalise impi yeUkraine leRussia izinto ezitolo intengo yakhona kayibambeki. Siyakunanzelela ukuthi esikhathini esiningi intengo yomhluzi wezezimota ilomthelela kuntengo yempahla ezitholakala ezitolo. So ngokunjalo osokwenzakele ukuthi phose malanga wonke izinto ziyaqansa esitolo njalo abantu bekhakhamele abantu balokudana okukhulu ngendlela izinto ezikhwela ngayo ezitolo kakhulu izinto zokudla lezinye nje zokusebenzisa
manje bekhala kunjalo bathi kuthiweni
abantu bakhala ngokuthi imali esiyisebenzisa elizweni leZimbabwe izimdola ayila amandla ngalokho ke isisindo sayo siyawa nsuku zonke isifiso sabantu ukuthi ngabe imali esebenzeli eZimbabwe imali eAmerica iUS dollar kumbe nxa kungenjalo kusebenze izimali zakwamanye amazwe esakhelane lazo njengakonke kwakuqala kwakusenzakala ukuthi ekusebenza iUS dollar kusebenza iRand kusebenza iPula ngoba esikunanzelelayo njalo kunanzelelwa izakhamizi ukuthi as long sisebenzisa i-multi-currency system umbe imali yakwamanye amazwe ndawonye ebhake ebasketini eyodwa lemali yakithi imali yakithi kayilamandla iyagajelwa ngezinye izimali ezilamandla khonokana kwenza ukuthi abantu abahola imali yeZimbabwe njoba sonke sizihola imali yeZimbabwe imali yakithi esiyihola isuke iphela amandla masinyane ngoba iyabe iqathaniswa lezinye izimali emkambi kakhulu emkambo omnyama khonokana kwenza ukuthi abantu basale bephethe amaphepha angasebenziyo ngoba imali yelizwe isisindo sayo siyadilika nsuku zonke ngikhuluma nje abanye sebesithi 1 US dollar isiku 300 ezimdollars emkambo omnyama khonokana kuveza ukuthi isisindo semali yelizwe lakithi siyagugudeka njalo sibalula ngamalanga ngamalanga.
Ungasipha imizekeliso nje emlutshwana yokuthi intengo isikhwele okunganani njalo kuyini okukhwelile?
intengo yezinto eziningi ezitolo ikhwelile ngizagxila kakhulu ezinto esisebenzisa nsuku zonke. Singakhangela isinkwa. Isinkwa uyasithola between 280 zimdollars kusiya ku 300 zimdollars. Emalangeni besiy 240. Khona ukuthi sokutshengisela ukuthi kusiyabamba ivike ezayo kumbinyanga ezayo eka May ukuthi mhlawumbe abantu bayeze besithenga bo 400 ngoba ngendlela esikhwela ngayo kuyethusa. Isizathu abantu abanengi embesivelayo ukuthi eUkraine lapho kade sithatha khona ingqoloyi kulempi. Kufanele sikhangele futhi impupu. Impupu ikhwelile kakhulu. Isikuma 1000 and something ama 10 kgs. So konkana ngezinye izinto esizisebenzisa sokuzonke. Kuphinde ukhangele cooking oil, i 2 liters isikubo 1100 zimdollars. Konkana kuveza ukuthi impilo yomuntu eyansuku zonke isisiba nzima ngoba izinto ezisebenza nsuku zonke zona zeniziqamba. Singabalike ipetrol nge diesel ngoba as long ilokhu iqansile khona lapha ekhona kusho ukuthi izinto ziyahlala lokhu ziqansa ngoba izinto eziningi zifuna ukuthi kusetshenziswe yona idiesel lepetrol ukuze zifinyelele abantu.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyibulawayo Progressive Residents Association. Abiwa esesuke kumkampani yamandla enuclear eChernobyl kwele Ukraine. Iziphathamandla zakwele Ukraine zithi amabutho la akhanya ahlaselwa zinhlansi zenuclear irradiation okungaba kubangele ukuthi asuke kulendawo ngesiphangiphangi. Kodwa uhulumende wele Ukraine uyavuma ukuthi amasotsha kwele Russia asesuka sibili kundawana zentshonalanga yaleli lizwe ezijiyeneyo. Lanxa uhulumende wele Russia esithi usefeze injongo yakhe ayijongile kwele Ukraine yikho esesuka, uhulumende wele Ukraine uyakulandula lokhu esithi amasotsha eRussia asuka ngoba esenqotshiwe empini le esilenyanga yaqala. Isikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Upapa wesonto yeRoma uPope Francis uphakathi kokwethekelela ilizwe lezihlengeni eleMalta. Lolu hambo kwakumele upapa alwenze ngomnyaka ka-2020 kodwa waludlulisela phambili ngenxa yokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus. Intatheli zindaba yakwele Ethiopia esebenzela inhlanganiso ye-Associated Press eyetheswa icala lokusakaza ingxoxo ayenza labahlamuki uze wakhululwa. U-Amir Aman ubevalelwe okwenyanga ezine engakathoniswa kodwa ukhangelelwe ukuthoniswa kunsukwana ezilandelayo. Ngokwezemaphandleni Lamlela ndwandwe, 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 lamlela ndwandw
uyafana nje ngoba engekho ezavuna emasimini kulandela ubomo kube khona omunye walabo abalime wangatholi lutho ngumnumzana Gabriel Moyo oyamawane kwanda South odibele udinga uncedo lokudla.
Akula umuntu ophumele lutho emasimini, emasimini kufile kuchile 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 endlala engelajodo engelakhabe engalani awuncedo luyadingakala kakhulu ukuthi aluba uhulumende uyananzelela abantu sibili wonke umuntu wathola ukudla ngoba lapho kwa 13 akula umuntu ozuzileyo abantu bonke bayakhala bayakhala isimo sibi kakhulu kwahle wacha kwacha kwaphela wonke abakithi asakwazi ukuthi kati abantu babambe ngayo.
insiza lakho bakhala ngendlala nangu unkosikazi Matilda Dube ovokola othi kuyadingeka ukuthi le nhlanganiso zakwamanye amazwe zisize ngokudla
lonyaka bekukubi emasimini abanye khona le hlobo vele abazange balidle kusadingakala ukuthi uhulumende abambe ngamandla simini imathi south live layilalutho emasimini akulalutho siyaludinga uncedo lokuthi ngabe kuyavunyelwa lama-donors asisize ama-donors ngasisiza la uhulumende athi social welfare lama-donors la esiza idobha 1-1 langapha langapha kuba ngcono ngoba omunye laye angathola omunye laye acuphela omunye ngomgano kunzima lokho esibhekane lakho.
Umnumzana Trimon Mpofu ePlumtree uthi umkhuba wokwabelana ukudla ngezombangazwe kumele uphele ngoba iningi lizabulawa indlala lonyaka nxa ungaqhubeka.
Uhulumende ame udaba lwakhe lula lwenzayo kwatheso lokubana umuntu omele athole ukudla ngaphansi kwalezi nhlelo umele ebe ngumuntu webandla elithize ingathi mhlawumbe ibandla lezanupif ngoba yile lidume kwezinto ezifana nlazenizo njalo yile eliqhubeka lizinza ezigabeni ezishitshiyeneyo. Uyathola ukuthi akufunakala ukuthi ube le khadi lezanupif ukuze ukwanise ukuthola ukudla lokho. So ngokubona kwami kufuze ukuthi ngawe ukudla lokhu kuyafinyelela kuwe wonke umuntu abantu bazabhekana lendlala enkulu kakhulu.
Ukhansela kwa-2 eKwana North unkosikazi Zolibanzi Mpofu laye uthi akubanga lesivuno ematshetsheni kungakho kuyadingeka ukuthi uhulumende engeze inani labantu abaholiswa ukudla
emasimini kuthile asikhangelelanga sivuno vele ngathi ngikhangela nje amawadi wona la khonapha agoqela uward 1 ward 2 ward 3 ward 4 ngathi nje itshetshe lonke konakele kakhulu yebo kambe i-social welfare iyaholisa kodwa icuphe inani elilutshwane kakhulu uyasebenza kawusebenzi isimesekiso sibi kakhulu silesifiso sokuthi ngawo uhulumende uyangenela kakhulu akhangele laba abangaholiyo abangatholi lutho abancedise ngokudla.
Amazwi kaMampofu agcizelelwe ngukhansila kwa-13 eKwanda South umnumzana Miklas Ndlovu othi abanye sebephila ngokucela ukudla kulaba abahola ukuvela kuhulumende.
Akuvele abaningi abe bebhaliwe basele bephandle ngoba bathe befika bathi bona bazathatha begcwalisela nge-16 ngevillage kuphela manje inamba eningi isele sibili bayakhala abantu okwalo nyaka mbona kungekele ukukhangelisiswa kakahle singaba khona izidumbu akula nto enhle sikhuluma senze nje abanye sebedependa kubona laba abaholayo kuhlathi nxa ehola ahlathe buya behle bebuya ngemgano abantu bezocela hayi kubi kakhulu.
Lanxa iningi lezakhamizi belilimile lapho izulu liqala lithe selikhangelele isivuno esihle umama womkhathi waguquka kwathisa okudale ukuthabalala kwezilimo kwathiya uzulu ebhekane lendlala enkulu. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Kengidedele eceleni kancinyane ngilithiye ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwiziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa lo nkosazana Presia Ngulube umsekeli ngamkhokheli webandla lezombusazwe ele-Freedom Alliance. Sicubungula uhlelo oluqhutshwa lugatsha lwabesifazana kuleli bandla elokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota sokulungiselela ukhetho luka-2023 njengoba bebalutshwana ababikwa bevotile ukhetho lwama-by-elections olusanda ukwedlula.
Abantu ibe phansi kakhulu kukhetho lwaloludluleyo sibonile ukuthi ngcono siwuqinise ngempela abantu bakwazi ukuthi baregister before i-cut off ka-2023 ngoba ungayihluleka ukuthi uregister manje ngoba kungakhathwa off kusho ukuthi siyavota ngo-2028. Siba lama-meetings omama abahlangana labanye omama be-encourage omama ukuthi baregister ukuvota.
Siyabona ukuthi inhlanganiso eziningi ziyakuzama lokhu kodwa amanani lokhu ephansi. Lina liyenza iphenye njalo imizamo yokuthi abantu bebuye ngobuningi babo.
Imizamo esiyenzayo ikhona lokho ukuthi sifundise abantu. Abanye siyabafundisa ukuthi balanda emakhaya. Sibafundisa ukuthi ukuqakatheka kokurejista yikuphi. Ukuthi ma kuyikuthi ungarejista ungavoti. Izwi lakho angeke lizwakale. Khona kuliqiniso ngempela ukuthi abantu bakithi abaningi abalazo incwadi zokuzalwa and besingakaki indlalo uhlelo kodwa sikubonile kusenda
Amalungiselelo eliwenzayo kathesi iwaphe awokhetho lika 2023 awebandlaleni liyancintisa yini
Sirezele Freedom Alliance sikholela ekuthini abantu yibo kumele bathi ukuthi siyangena yini ehlelweni lama elections ene ngokunjalo sisazilungiselela silungisa ama structures sizorganize ngoba ukuthi singenele ohlelweni singelayo ama structures akunyeke kube lempumela emihle so sisazilungisa sibumba ama structures sifaka abantu ama structures ukwenzela ukuthi imessage yethu ye Freedom Alliance izwakale njalo ihambe ngendlela eyiyo
kodwa ungathi ibandla lakho liyananza yini abesifazana lingababeka yini ezikhundleni zokuncintisa la kwezinye eziphezulu ebandleni
iFreedom Alliance izama ngemizamo yonke ukuthi ilove yabomama ilingane leyabobaba iFreedom Alliance ikhangeleyo ukuthi omama babe lespace engathi kube indawo yabo iFreedom Alliance elinganayo leyabobaba ikakhulu uma sikhangela ukhetho lwelidlulileyo sike sahlala phansi sikucubula sikhangela the way omama kade bengenele ngakhona sabona ukuthi kufanele sisukume singomama abaningi be-Freedom Alliance lathi sincintise ekhethweni oluzayo
kulona lolu khetho oludluleyo ungathi libona ingani bebebalutshwana yini abesifazana njalo kuyadingeka ukuthi bengezelelwe kumabandla wonke
yebo bebebalutshwana kakhulu sihlale phansi sakhangela ama-statistics abomama abangenele ukhetho baphansi kakhulu basikhangele inani labo baba abangenileyo labawinileyo baphansi kakhulu ande isinikho sicabangayo ukuthi siyi-Freedom Alliance kumele singezelele ispace sabomama ku-politics babekwazi ukuthi labo bayabala ku-politics njalo bangenele ekhethweni ngobuningi njalo sikhangelele ukuthi sigqugquzele omama njengoba beyimajorithi ukuthi bavotele umuntu ongumama
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Pressure Ngolube umsekeli ngamkhokheli webandla lezombusazwe ele-Freedom Alliance asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazane lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC
siyabonga sithandekile Mhlanga Namhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lithone lendaba siqoqa lomnumzana Moses Nhlanhla Ncube ocubungula ezombusazwe ungasela ukuthi ubone njani ukhetho olwedluleyo ikakhulu nxa sikhangele amabandla ukuthi enze njani ezigabeni zeMatupelaland
ukhetho lolu olwenzakeleyo ngilubona lusiba lukhiphe impumela ethusayo ikakhulu nxa sikhangela eMatupelaland iZANU isenza ama-inroads amakhulu okudinga ukuthi amabandla aphikisayo kumele ake ahlale phansi akucubungule of course kuma-by elections vele yona ijwayele ukuthi yenze kahle iZANU nxa ngingadobha nje ibhinga indlela i-trend yakhona ukuba yi-neck to neck competition khonokuyana hayi kuyinto ethusayo kakhulu leya kuyinto ethusayo kodwa bese sibonga abantu bebhinga ukuthi loba kade bethengwa ngani bethengwa amabhasikili langani kodwa bavote batshengisa ukuthi khona iZANU ayibaphathi kahle siyabona
kodwa siyabona ukubana isigaba esifana lebhinga lapho kade ibandla leZANU PF linqotshwa kakhulu liphose
isigaba lesi siphose sathathwa sibilizana uPF lanxa ingqotshiwe ngamavoti amalutshwana kungakutshengisani lo
ye lokhu kutshengisa ukuthi khona abantu sebelalokhu sebelentolo ngokuvota bevotela iopposition ngendlela bebesenza ngayo sebeze ngoba into le isithethe isikhathi eside sebecina bengathi kabasaboni ububi bezanu kusho ukuthi ngathi abasabuboni ke ngendlela lokhu kuyatshengisa ukuthi u2023 uza kuba yingozi kakhulu ngoba siyazi ukuthi izanu empumalanga kwelizwe vele lithi linanxa i-opposition ithole nxa i-1000 yona ibe le-35,000 so ke nxa ngapha isiza kusiba ngutshiki lobhanqa kutshengisa ukuthi akusamanga kahle kwabaphikisayo kuzamele ukuthi ngabe kuyavuma ngendlela thini yabe Freedom Alliance esihleli sisitsho ngayo ukuthi kumele sihlaleni phansi sikulungise sibone ukuthi sivota njani ukuvota kasi ukuthi sibe sebandleni elilodwa sisemabandleni amaningi nxa senze kahle sivotele basketi neyodwa kungasiza okukhona kuyethusa kakhulu babagani
khona etholotho esibona ibandla lezani PF linqobile kungakutshengisani ukuthi abantu betholotho bona beyingabanye abahlaselwa ngumbhuqazwe wegugurawundi kodwa siyababona nanku bayavota bevotela ibandla lona lelo elegugurawundi uthini wenalo
etsholotsho ke ngibona impawu engingathi zimbaxambili ufakwe umuntu wesimama engingathi khona ngumuntu ongumama kumbe umuntu wesifazane abantu besifazane indlela bebebalutshwana ngayo ibivele ingamanga kahle so kufakwe yena ibifakwe bebalutshwana bawini leyo ababe balutshwana so nxa kuwine yena kwabanye ikakhulu abamela ezabo mama ukuthi balinganiswe labesilisa kuba ngathi kulendlela esingathi okube positive ngayo okwesibili bavotele umntwana owetsholotsho loba kuyikuthi ube kuzanga soke khona khona ke kuyasitshengisa ke futhi ukuthi itsholotsho ibile yinye ilokhu zeni candidate lomkantsho kakhulu ubaba uNganuni Sibanda kuyatshengisa futhi ukuthi abantu abasakukhangeli ukuthi umuntu abamvotela umbani baphonga uvota nje kusho ukuthi kuphonga uvota njalo anti abona ukuthi izanu kuyabe kwenziwe i-vote buying kuhanjwa kuphiwa abantu khona phana izinto kube lokuthi umuntu lo-ke ngumuntu owesimame so-ke kuyasitshengisa ukuthi umsebenzi okusamele wenziwe umnengi njalo abantu ngathi kabasavoti njengesikhathi sika-1999 futhi abantu angibasoli kangako ngisola inhlanganiso eziqhamuka nsuku zonke sokuphumele sisicucu sale kwaphuma lesi sicucu sale abantu sebelentolo endabeni ezokuvotela lokuze bevota ikakhulu sitsho ku-opposition ngoba i-opposition yiyo elahlekelweyo ngibe sengiseqa ke ngifake okwe-Epworth ukuthi nxa i-Epworth e-town ivotela izana kuyatshengisa ukuthi kubi phambili siyabonga
lo-ke ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube ocubungula ezombusazo ebesiqoqalayo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba asidibaneni njalo kuvikezayo kuhlelo olufanayo Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Aba kubhizimusi lokwethekelelwa kwelizwe bathi ukusungula uhambo lwendizamtshina kwele Germany Eurowings okwenzakale kuyona le iviki kupha ithemba ilizwe. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni isikhathi sinye kusasa. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.